Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 zibandlela 2025 ngodaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona ngathi abenkolo abaphambanisanga bezokufanele bakwenze ngoba akulandawo kumbe akulalizelinga lamthetho.
Abakumanyano wamabandla ezokholo lesiKristu labakwinhlanganiso ezimeleyo eCrisis in Zimbabwe Coalition vathi akumelanga kuguqule isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni.
Azikwazi laba abanye abantu bamjojozela ukuthi atshintshe iconstitution, kodwa yena ngokwakho ngowakho umlomo kakatsho ukuthi khona ufuna ukutshintsha iconstitution.
Kulabalwa impi yenkululeko abasekela ukuba uMnangagwa aqhubeke esesikhundleni laba kuphikisayo lokho. Namuhla sihlaziya imithetho emitsha ethulwe ngumongameli Donald Trump weMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Aba kumanyano wamabandla ezokholo lesiKristu labakunhlanganiso ezimele Crisis in Zimbabwe Coalition vathi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni. Umanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations wethule umbiko othi ukhathazekile ngokwenziwa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF afisa ukuba uMnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition layo yethule umbiko ofanayo isanda kuqhuba umhlangano omkhulu okuhlaziywe khona udaba lolo. Inhlanganiso lezithi akuqondanga ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ngoba lokhu kulakho kwephula umthetho oyinsika yelizwe. Esikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Charambalaye wethule umbiko namuhla echothoza iphephandaba leNewsday elilobe udaba lolwesithi kumele kunanzelelwe ukuthi uMnangagwa kayisuye ofisa ukuhlala esikhundleni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Sibona ngathi abenkolo abaphambanisanga bezokufanele bakwenze ngoba akulandawo kumbe akulalizelinga lamthetho. So ke owakhathesa umthetho esilawo yona lothi kufanele ukuthi umongameli athungamele okwamathema amabili okuba yi 10 years ngemva kwalokho anike omnye umuntu yokuthetha esilawo owakhathesa. So ngokunjalo abenkolo ngibona akulanto abayonileyo. Bayakhumbuza nje umongameli bakhumbuza abantu beZimbabwe ukuthi umthetho uthini. Ngokunjalo bafisa ukuthi umthetho lo ulandelwe ngoba kwesikhathi nxa umthetho ungasalandelwanga kule ngozi yokuthi njengesizwe kumbe njengabahlali beZimbabwe kungakuthaswa kulokuxhozela silokungezwane sokulomsini.
Kuyini esingakhalela ukuthi kwenziwe ngemva kwalincwadi?
Abakhokheli bamabandla kwesikhathi nje basebhale le ncwadi bangafuthi baqhubeke bachaye isinye step baye phambili ukuthi engxenye lokuthi umongameli laye bamdinge phela singakhohlwa ukuthi umongameli ngowabantu. Abantu abadinga izenkolo labo ngamazi Zimbabweans balelungelo lokuthi hayi sebebhale incwadi balandela incwadi badinga la umongameli baye bagcokisane laye lazene eziziphatha amandla ezingaba zikhona ezibusa kwalesi sikhathi abebandla leZANU-PF bagcokisane labo bebatshengisa ukuthi hayi belandela incwadi yakuthi noza sibhayela incwadi sinazelela umthetho unje. Ingozi esiyibona nxa umthetho ungalandelwa ngaba yilokhu langalokho.
Abanye bathi abakhokheli bezokholo sebengenela ezombusazwe njengoba okwenziwayo lokhu kuyintando kaZulu, lina libona njani?
Ngibona ngathi abantu benkolo abangeneli kwezombusazwe. Abantu benkolo mbona ngathi bakhuluma ngomthetho oyiconstitution yelizwe. Iconstitution yelizwe yiyo elawulayo yebusa abantu. Ungaba ngowenkolo, ungaba ngowezambangazwe, ungaba ungena lezombangazwe ungumuntu kazana, ungabe ungumntwana, ungabe ungugogo, ungaba ungumuntu omusha. Kodwa iconstitution yeZimbabwe yelawulayo ukuthi abantu siphile njani emhlabeni, silandela imithetho ikakhulu kwezombusazwe ukuthi sibuswe njani.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulandela ezombusazwe njalo wancintisa ukukhetho lomeli Nketa edalele parlamente ngomnyaka ka-2023 ekubandla le-Triple SIM. Kodwa okubandla le-ZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi akulandingeko ukuphikisana ngodaba lokuguqula kwesekelo sombuso njengoba uMnangagwa ehlala esithi akasoze engeze isikhathi sombuso wakhe.
Amabandla bayamangalisa abekhiphe into enjalo ngoba uMongameli uphumele egcekeni yaleziningi endaweni ezishiyeneyo ekhuluma sobala ukubana yena ungumuntu olandela isisekelo sombuso. So ukuchasisile lokho wakubeka sobala okungenake nje into ebela kuthiwa i-doubt ngesingisi. Pho-ke bona ase ugijimela kube kukhulume koloku ikuyini yena umnikazi wento ekhulumile indlela yena abona ngayo njalo afuna ukwenza ngayo. Mbona ngantu asesigijima kakhulu phambi kwezinto zingekenzakali. Okunye kufuna ukuthi ngabe abantu banikezela bami nxa leso sikhathi sesifikile.
Laloba kungakaqali ukwenziwa lokhu, uMongameli yebo walile ukuthi akasoze afune ukwengeza isikhathi sombuso wakhe, kodwa akabamisi njani abasekeli bakhe abayibo abakhuthaza lokho.
I-constitution yeZimbabwe uyakwazi nxa ilungiswa. Any constitution for that matter. Ilayo i-room ekuthi intshintshwe kumbe i-amendwe. Akusho ukucala futhi konoku. Ikubona kukhona la ku-constitution lapho othila ukuthi hayi nxa ufuna ukutshintsha lokho kumele wenze lokho, kumele wenze lokho. Okutshengisa ukuthi hayi yinto vele etshintshekayo. Even khonoko elikhuluma ngako kwama-terms aka-president. Kukhona ku-constitution lapho kubhalwe ukuthi hayi nxa ufuna ukutshintsha lokho kumele lenze kanje, kumele lenze kanje, kumele lenze kanje. So akunanto embi kakhonoku nxa ukuthi abantu babefuna ukwenza konoko ngoba i-constitution idalelwe thina abantu. Ayidalelwanga umduli kumbe izulu kumbe ini. Idalelwe thina silalela ungelo nxa sifuna ukuthi sitshintshe sifuna ukutshintsha kutshintshwe. So ukugijima lokho osokwenziwa ngabantu lokho yibo ukukhoza i-unnecessary animosity engekho ngitsho. Abantu angakebeke bechume kutenitweni ethu khathana nxa sokufikela esikhathini sakhona yiko lapho abantu asingaqesha ukukhuluma khona ngoba this is a democracy.
Mnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelana labachabalala edalela ephalamende njalo ekubandla leZANU-PF. Kudaba olufanayo, osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga namuhla ukhuthaze ukuthi kungabi le nkohlakalo elizweni njalo abagoqela abamabandla ezombusazwe abalela ilungelo loluntu intatheli ezindaba bemanyane besebenze kuhle ndawonye. Mnumzana Chiwenga ukhulume amazwi la emathuneni eHeroes Acre lapho obekungcwatshwa abaphiwe inhlonipho yokuba ngamaqhawe alwela ilizwe ababalisa uSolomon Siziba, Chenamo Chimtengede, lo John Vundura. Uphinde wathi kuhle ukuthi izulu liyana elizweni ngoba kungaletha ububelo ekutholeni ukudla. Lokhu kwenzakala kule mibiko yokungazwisisani phakathi kwamanye amalunga ebandla libusayo leZANU-PF ngodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa lanxa ihlandla lakhe seliphelile ngomnyaka ka-2028. Ukuhlaza lolu daba sithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxele uMnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcini isihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Inhloso yakhe nxa sigxile kuyo lawo mazwi afuna ukubumba ilizwe leZimbabwe eliqotho. Amazwi lawo ajonga ukuthi akhuze laba abangabe besenza ukungezwa kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwaliphi bandla. Amazwi lawo njalo ahlose ukuthi agoqe abambanise isizwe sibe isizwe sinye ngoba ukhuthaza kakhulu ngokuthi abantu beZimbabwe kube ngabantu ababambeneyo, abantu beZimbabwe kungakhathalekile ukuthi umuntu ngumhlobo bani, kungakhathalekile ukuthi umuntu kuliphi bandla. So ngamazwi alenkuthazo yokubumba isizwe esibambeneyo.
Sesikhuluma ngokulwisana okubikwa kuphakathi kwebandla leZANU-PF kumbe ukwehlukana kwembono ukuthi uMongameli Mnangagwa iqhubeke ebusa. Kuyini esingabona kusenzakala lapha? Kungawela ngaphindo kulo xaxa.
Nxa silandela isekelo sombuso esikhona khathesi elizweni leZimbabwe phinde silalele futhi amazwi akhulunywa nguye umongameli eveza sobala ukuthi nangala sifiso sokuqhubekela phambili isikhathi sake sokuthi athathe umhlalaphansi singafika uzasihambela ayithathe umhlalaphansi. Sithemba ukuthi amazwi akhulunywa ngumsekeli wakhe ngamazwi agcizelela khonokho ukuthi abantu kumele bahloniphe ilizwe. Nxa uhlonipha ilizwe uhloniphe isekelo sombuso. Ngokunjalo-ke kasikhangelelanga ukuthi kube loqhekeko kumbe ukuxabana phakathi kwabo babili nxa umsekeli wakhe ekhuthaza kakhulu ukuthi kakube lokubambana elizweni, abantu kabahloniphe omunye umuntu, abantu kabangabi lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa abawenzayo. Khonokhuyana-ke yikho kuthiwa yikwakho isizwe. Umsekeli wakho nxa ukhokhela uma amazwi anjalo sikhangela ukuthi oyabe khokhela awasekele lawo mazwi. Ngakho-ke mhlawumbe lawo mazwi uwakhulume egcizelela lokho abakufisayo bona njengenkokheli ezisiphetheyo elizweni leZimbabwe. Ngoba esikhathini esiningi siyabe sikwazi ukuthi kuma-social media lani kungakhulunywa into ezithile, kodwa-ke bona phezulu bangabambana batshengise khonokho abakukhulumayo ukuthi inkohlakalo lokukhwabanisa kakufunakali, babe yibo umzekelo lwakhona. Khonokhana kuzenza ukuthi lalaba abantu ababakhokhelayo kube lula ukuthi balandelwe kokufunwa zinkokheli zabo. Ubukhokheli belizwe kube yibo abahleli phansi bawabumba lawo mazwi. Ngakho-ke lowo uma akhuluma awakhulume nje njengokuthi yena ubesedlulisa umlayezo ebantwini, kodwa-ke kuyisifiso sabo bonke njengabakhokheli kuzenza ukuthi ilizwe leZimbabwe kube lizwe likhwabithekayo lithandwa ngabantu njalo liphumelela lisiya phambili.
Mnumzana Thembelani Dube ucubungula ezombusazwe njalo engumsekeli kamgcini isihlalo webhodi ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni lozithandekile Mhlanga we-Studio 7. Abalwa impi yenkululeko bekuviyole Zimbabwe People's Revolutionary Army kumbe ZIPRA baveza imbono etshiyeneyo ngokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni kuze kuyofika umnyaka ka-2030. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasbanda.
Iningi labalwa impi yenkululeko lithi uMnangagwa akabe ngumuntu oloqotho enze njengokutsho kwakhe engena esikhundleni. Omunye wabalwa impi uMnumzana Isaac Mabuka okhokhela njalo ibandla leZaphu uthi kakulandelwe isisekelo sombuso welizwe.
Into esayilwelayo ukuthi iconstitution ilandelwe, njalo yena uMnangagwa ngokwakhe uthi uyalandela iconstitution. Asikwazi laba abanye abantu bamjojozela ukuthi atshintshe i-constitution, kodwa yena ngokwakho ngokwakho umlomo kakatsho ukuthi kona ufuna ukutshintsha i-constitution. So sibona ukuthi kona enxe uzabatshiya endleleni.
Amazwi kamabuka agcizelwa ngumnumzana Gabon Nyembezi othi uMnangagwa akathile omunye isikhundla sikamongameli.
Ilizwe lethu lapha lile constitution iyona ithini? Ithi two terms, ngiyabona nxa ingaphambanisi. Angazi ukuthi singabe sitshintshile, mina ngikhalela i-two terms. I-relay sigijima sinikani isikhoni ukuthi fika sonke uyabe seyeqa umthetho la.
Kodwa umnumzana Gezani Sibanda uthi iviyo lakhe leZipra lelezandla amanyana ngaphansi kwebandla leZANU-PF, ngakho-ke bathi uMnangagwa angaphumi esikhundleni.
IZANU-PF yabantu beZimbabwe bafisa ukuthi aqhubekele phambili ayeqedise umsebenzi awushiyileyo kusiyadla ku-2030. Thina abeZipra sesaba yi-1, Zipra Zandla ithi 1, sifisa ukuthi kube njengakhona lokhu okufiswa iZANU-PF, okufiswa ngabantu. Nxa ama-opposition party bebona ukuthi i-ruling party yenza something okuqondileyo, labo kabalweli ukuthi babuse, kodwa balweli ukuthi kwenziwe okuqondileyo.
Owesifazana owayesempini odume igama lakhe elithi kunzima ekhaya unkosikazi Happiness Sibanda uthi uMnangagwa akaqhubele phambili ngoba waletha intuthuko.
Ngithi kaqhubeke ngoba ungakhangela phela i-development aseyenzile. Ngisasalelwe yinkanye, ngisalele i-falls, i-road, ngisalele ngale etshololo. Yikho phela sithi kaqhubeke aqedise uhlelo lwakhe aseluqalisile, ngoba eminye imigwaqo eseyiqalisile. Angaqedisa naleyo 2030 unyawo oseduze kakhulu. Mna ngithi hayi, sithi qhubeka thina ngapha emaknorth amaoveti oye.
Umnumzana Mavuthuza Shaba uthi akwenziwe intando kaZulu abantu nxa bengavumelani.
Nxa abantu bebona ukuthi kuqakathekile ukuthi aye phambili kumbe ngaye phambili, bona yibo abakufunayo bale njongo lakho. Kwesinye isikhathi uyalandele enye into usapote kumbe ungasapoti into kati abantu bayikhangela njengento bona bayibone right. Bona nxa bembone right ukuthi adlulele phambili, but bayakwazi bayahlala phansi laye abavumeli abatshele abathembise but lati sifuna ukuthi into yakhona ukuthenjiswa nayo ibe clear ibonakale kuye wonke umuntu
ingcwethu ehlaziya zombusazwe izimele umnumzana Angelston Sokhulu uthi umnangagwa angayengwanga abalandeli bakhe abancinga ukuthandwa lokho abakwenza kubu Robert Mgabe owaginqula libutho
mina ngicabanga ukuthi abantu abaphakathi kwebandla lezano PF iningi labo abadinga ukuthi babonakale kumbe kuthiwe bayathandwa kumbe babonakala ngazani ba progressive yibo abaqhuba lo mkhalo lokhankaso oluphambene lesisekelo sombuso welizwe kodwa ke kulilungelo labo ukuthi bayenze lo lokhankaso esithemba ukuthi nxa sokuyiwa ku referendum abantu beZimbabwe baza yenza isinqumo esiqondileyo ngeke phela sibe silokho sihlala sigambela iconstitution
abanye abawucelele bandla lesisisi elikokelwa ngusikhwica mfundo welshman ncube basekela imizamo yokuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze umnangagwa aqhubele esembusweni kodwa kulabanye njalo abakubandlaleli abakuphikisayo lokho imele studio 7 ikamela mweza Jesus Band.
Kulezi phathamandla zeZimbabwe esemhlanganweni weWorld Economic Forum oqhutshelwa eDavos kwele-Switzerland. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube osemhlanganweni lo labanye bakhe uthi bazazama ngamandla onke ukuba bephumele nhlelo ezenceda eleZimbabwe. Ukuhlazelwa ludaba sixoxele noMnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology.
Kuyinto ebaluleke kakhulu ukubana ilizwe leZimbabwe lizabe likhona emhlanganweni weWorld Economic Forum ozayenzelwa eDavos eSwitzerland. Ubuhle balomhlangano kumbe uqhatheka kwawo elizweni lakithi ukubana kuyanika ilizwe lakithi ithuba lokuthi lihlanganele lamanye amazwe emhlabeni jikelele okusinika amathuba okuxhumana labantu abayihlukahlukene inkokheli zemisebenzi etshiyatshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Siyananzelela ukubana kuyabe kuhlangene inkokheli zenhlelo lezigaba ezijiyeneyo ezedlula izigidi ezimbili. Lokho kunika amathuba ukubana kube lokwakhiwa kobudlelwano lamanye amazwe.
Okunye ke babadlamini ubonazani bazaphuma lani khona ngale.
Sinika amathuba ukubana sifunde kwamanye amazwe ukubana indlela yokuphatha ezamabhizimisi, le ndlela zokucubungula izinto, le ndlela zokwenza ukukhulisa umnotho siyazifunda khonaphana xa kuhlangenwe labanye abamanye amazwe aphucukileyo akhuphukileyo kwedlula thina. Kukathi njalo kusinika amathuba okubana ilizwe leZimbabwe lithule amathuba okuxhumana lokwakha ubudlelwane lamanye amazwe kuxoxiswana ngenhlupho esihlangana lazo kuboniswela indlela esingazikhuphula ngayo. Kukathi kulaka amathuba ukuthi kukhuphule umnotho welizwe lakithi ngokunxusa abantu abangosomabhizimisi ukuthi baza amathuba khona eZimbabwe. Kuhle njalo ngoba kuyanika ithuba lokuthi sabelane ulwazi, sithole ulwazi kulabo abaphambili kulathi abalobuciko obukhulu ngoba kuyabe kulama workshops kuba lama training programs abakhona khona phana ukuza sipha ulwazi olutsha oluzayenza sibe lendlela eziphucukileyo zokwenza inhlelo zamabhizinisi sililizwe okuhambisana lokuvamileyo emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa eCollege in the National University of Science and Technology ubexoxa lo Gibbs Dube ekobulawayo. Sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lithi lizaqhubeka lilebutho emngceleni weGaza leGibhite loba kulesivumelano sokubeka phansi izikhali. Ele Namibia lilwisana ngamandla lomkhuhlane wemfukuzane okubikwa ukuba uhlasela abesifazane abanenye. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, amagqwetha amela izabelo ezingamachumi amabili lantathu ezilawulwa libandla eliphikisayo lamaDemocrats akhweze amaphepha emthethwandaba izolo ephikisa umlayo owethulwe ngumongameli Donald Trump ophuca abantwana bezizalwane zakwamanye amazwe ezizalelwe eMelika ubuzwe baleli lizwe. Isekelo sombuso weMelika sikubeka sobala ukuthi wonke umuntu ozalele kuleli lizwe uhle abe yisizalwane salo esilobuzwe obugcweleyo kungakhathalekile ukuthi abazali bakhe kayisizo zizalwane zeMelika lokuthi balamaphepha afaneleyo yini kumbe abalawo. Kodwa uTrump usayine isiqondiso esesula leli lungelo ngomvulo esanda kungena embusweni. AmaDemocrats athi inkantolo kumele inqabe uTrump ngoba akalawo amandla okwenza lokho. Umongameli Trump usayine njalo isiqondiso esivimba ukungena amahlana kwabantu abangela amaphepha eMelika bona athi uza badudula ngezigidi babuyele emazweni abo. Sixoxele landele zombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai.
Vele wayekampena ngakho when it comes to indaba ze-immigration, i-border control, ukukhipha abantu abangela maphepha lapha eAmerica. Lokho vele wayekuthembise abantu ukuthi uza kuyenza from day one. Okunye okuqakathekileyo nganto asokukhohliwe is uqeda izimpi all over the world, especially le Ukraine, le Russia, lapha ngibonanga ukuthi bekulani. And then lokunye kokungezelela isikhathi se-TikTok ukuthi iqhubeke phambili for the next 90 days esacaca ukuthi uzawuhambisa njani. So khonoko vele is what he said he was going to do. Ama-presidential executive orders, okunye ongathiwa i-end to birthright citizenship, kuyabe sokumele akhiphe i-14th amendment, but lokhu akulula ngoba kumele kube le Congress and Senate ukuthi ivotele izinto ezenjana. It's enshrined in the Constitution.
Ubona ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kungenziwa yini?
Ukutshintsha or ukuamenda i-constitution lapha eMelika vele abakuthabeli kaninginingi ngoba siyakwazi ukuthi i-majority yakhe eyokuwina is about 3 million voters in America and abantu abavotayo is close to 160 million out of 330 million people. So maba sebebamba izinto ezinjengazona lezi ezifuna ukuthi i-Congress ibe involved amboni ephumelela. But i-presidential decree presidential executive orders asebenza as a temporary solution until i-Congress either votes on it or changes izinto zona lezi. Okunye ngokuthi ama-courts alapha, they can challenge all those executive orders. But yena, njoba wathembisa khonoko, he will do what he said from day one.
Umnumzana Tim Moringa ilandele zombusazwe zeMelika ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Ele Botswana lithi selimise ukunikeza abokuza incwadi zokusebenza kulelo lizwe ama work permits kulabo abadinga imisebenzi yokuba ngababalisi kanye labachayeli bamaroli. Lokhu kulandela ukufola kwezizalwane zeBotswana ezaqeqethela ukuba ngababalisi ezitshengisela emigwaqweni phezu kokuswelakala kwemisebenzi. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethelela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngemva kokwamukela ugwalo olumumethe isikhalazo zababalisi beBotswana abathi abasebenzi, umphathintambo obona ezemisebenzi umnumzana Phasi Mukhwari uthe isimo sesilungiswa ngokuthi ungasanikezwa abokuza incwadi zokusebenza ama-work permits. Uthe ngaphandle kwababalisi abachayeli bamaloli kusukela ngompalakazi odluleyo labo kabasoze bephiwe imvumo yokusebenza kwele Botswana.
Esesikwenzile ukuthi asisoke sinike umbalisi ovela phandle i-work permit. Ngenyanga edluleyo kuphela sincitshe abantu abayi 140 abakade befuna ama-permit. Lokhu sikwenza ngenxa yokuthi silabo ababalisi abaneleyo kwelakithi.
Umnumzana Mkhwari wengeze wathi sebeqale ukukhulumisana lezikolo ezizimeleyo ama private schools okuyiwaqhatsha ababalisi bokuza ngobuningi okugoqela labeZimbabwe obekhokhela ekuqoqeni ukutshengisela kwamatitshala angasebenziyo. Umnumzana Thabang Kopelo uthi ibona abalwi lababalisi bokuza kodwa bakhalaza ukuthi uhulumende akhangele isisebenzi sakwele Botswana kuqala.
Because we do acknowledge that there are other people who come from outside the country who are now working here.
Siyavuma ukuthi bakhona abavela kwamanye amazwe. Yikho sisithi akube ngelinye inani i-80% ibe ngeyabaTswana.
Umnumzana Kopelo ekhuluma le-Studio 7 uthe bananzelela ukuthi kakhulu isikole ezizimeleyo ziqila ababalisi abavela phandle kwelizwe zibaholisa iholo eliphansi.
It's usually seen in other countries that are coming whereby now they are now being attacked.
Asisoke senze okwenziwa ngamanye amazwe lapho esibona khona behlaselwa bethukwa. Singabantu be-Africa sonke. Yikho sisithi uhulumende kaqale ngathi uma kulesikhathi labo kuza bazathola.
Umnumzana Kopele uqhubeke esithi abazange benikeze uhulumende isikhathi sokufeza ukukhishwa kwababalisi abavela kwamanye amazwe.
Do you ever agree to communicate to
Sivumelane ukuthi sizaqhubeka sikhulumisana. Siyamthemba umphathi ntambo ukuthi uzaphangisa lempendulo zethu. Sizabekezela kodwa hatshi okwesikhathi eside.
Inyathelo lokuthi kuvalwe ukunikezwa kwencwadi zokusebenza sokuthiya ababalisi beZimbabwe leBotswana bethithibele. Kodwa umbalisi umnumzana Neva Ndiweni uthi leli nyathelo alimalisi ngoba wayevele esazi ukuthi luzafika lolu suku lapho ababalisi baphandle abangasafuneki khona.
Mina ngokwami awungethusanga. Kanti kwezokube nini bakithi sifukuza ezweni labanikazi. Angithi abandebele vele athi yena ikhuba lomnikazi alilandima. Ya, ayilandima. Ngabe umnikazi engabe yasezolithatha ikhuba lakhe. Kumele umdedele, umnike ikhuba lakhe. Yes. Ayikho inyoni endizi ngahlala phansi bakwethu. Esingakucela nje ukuthi uhulumende asiphe ixetsha lokuthi sibophe imichaqana yethu. Ready to go. Sibonge ukusigcina lokusinika insimu yakhe ukuthi sibe silima okwesikhatshana.
Odabuka eZimbabwe otshayela amaloli umzana Ntokozo Thebe uthi balokhe ibele themba lokuthi lapha lalaphayana bazathola ama-work permits.
Siyaye siwuzwile umlayezo ngibe sengubeka kanje especially ama-permit awobudriver asikuthi khona beyavala obutshayeli bavala kudala kodwa evalwe njalo sokusiya ngenhlanhla atholakala bayathola abanye sawule nhlanhla.
Inyathelo leBotswana elokuncitsha abokuza incwadi zokusebenza liza ngesikhathi amazwe afana leSouth Africa lawo eseqinise imithetho ngokusebenza kwezalwane zakwamanye amazwe sokule njongo yokupha amathuba emsebenzi abamazwe abo. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Soke isikhathi sokuza imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumelana ngeWhatsApp.
Studio 7, yebo linjani lapho ekukhona? Hayi, siyabulisa, sijabule ukuba nani ngaso sonke isikhathi lezindaba ezikhiphayo. Awu, ngingusikithi ncube kodwa kamela ngizibongela kakhulu, ngibonge kakhulu futhi le nduna yami engizwa mihla ngemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu. Bese kusehlulwa ngomgwaqo wabantu bakithi. Hawu, siyacela phela hulumende akumzwele phela umntana wakho nangubika njalo kuwe. Hawu, siyacela baba, nawe uyabisela amasiko ethu. Omunye umuntu usekhonza kakhulu akhohlwa ukuthi ukhonza kwakhe kusuka kuphi. Kanti sisuka ekudabukeni, singeke sibalahle okhokho bethu ngendawo yokuthi siyakhonza. Yebo, ungahlala esontweni lakho mntakababa, kodwa-ke isiko lisiko. Ungazi uthi labo Donald Trump bawenza amasiko abonakele ukuthi hayi uJesu uzomsola uma senza amasiko akithi. Ayikho into enjalo mntakababa.
Lapho ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa lalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla. Sixoxa labadabuka kwami amazwe, sihlaziya isinqumo sikahulumende wakwele Botswana othi kasoze anika ababalisi bokuza amaphepha okusebenza kulelo lizwe. Singeke hlukani sikhangele ebezikhokhela abamabandla sebekhuthaze ukuthi kumiswe ukuguqula kwesekelo sombuso welizwe njengokukhuthazwa ngabephalamende ukuthi umongameli Mnangagwa aqhubeke esembusweni. Okwanamhlanje siligqiba lapha. Olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.